Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuMpandula 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje. Uhlangothi lwezempela kahle luthi kulomuntu obuleyo umkhuhlane weCOVID-19 izolo eZimbabwe.
Sinanze lapho esihamba khona lanxa umasikulayo akwanisa ukuthatha umkhuhlane.
Umele eleZimbabwe kwele Melika uthi uhulumende wakhe uzahlolisisa indlela amanye amazwe aqhuba ngayo i-diaspora vote. Bayakhala abantu kulandela ukubhubha kukameya weJohannesburg olomzali odabuka eZimbabwe.
NgoLwesithathu yena lobo kumele sibe lomhlangano lomeya.
Abalahlekelwa izihlobo kuze kudutshulwe abantu eZimbabwe ngamasotsha ngomnyaka ka-2018 bathi abangatholi uncedo kuhulumende kulandela ukwethulwa Motland Commission.
I would like government to compensate and we would like closure. We would like to know.
Asikahlawulwa nguhulumende, ngalahlekelwa yisihlobo.
Sizalethulela izamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu obulewe umkhuhlane weCOVID-19 izolo. Kwata bendlula ikhulu 107 bahlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19. Luthi abantu abendlula inkulungwane ezine lengxenye 4563 sebabulawa ngumkhuhlane lo selokhu waqhamuka eZimbabwe nyakenye. Abantu abendlula inkulungwane ezilikhulu lamashumi amabili 127,739 sebetholakale belegciwane leCOVID-19. Kusukela ngombimbido ngomnyaka ophelileyo. Unani leli sekwaphepha abafika inkulungwane ezilikhulu 120,263. Omunye wabaphepha kumkhuhlane lo ngunkosikazi Sihle Senkosi Mhlanga ohlala eLupane esabelweni nesemathebeleni North.
Ngihlanganela labantu efuna ngathi abaningi ngoba ngihlanganele lemngcwabo engafika embili kodwa ngiyakithi ngacina ngiyibambi COVID. Imaski bengilayo, sanitizer bengilayo, inthwali senzima ngigulile ngakubona ukuthi kwenzima. Bemphela amandla ngingeza ukuthi okubuhlungu kuyini, ebusuku ngitshayela ikhanda ngivaleke, ngiqine ngokufutha, ngifutha ngifake ilitshe emlilweni, ngiboyile amanzi, bese ngithatha amanzi aboyilayo lawana bese ngiwathela elitsheni, bese ngifutha ngivale ngifuthe ngize ngigeleze ngibe manzi. Thwale nzima lokungithethe about 8 to 9 days. Ya ngigula iCOVID-19 ikhona, abantu asinanzelele nini, sifake nama maski, sinanzele lapho esihamba khona lanxa umasikulayo akwanisa ukuthatha umkhuhlane ngenxa yokuthi uyabuyigqokela esilevini kwesisikhathi uyabuyigqoke wangavale amakhala. Asinanzelele nini kakhulu, COVID-19 kills.
Unkosikazi Sihle Senkosi Mhlanga uhlala eLupane esabelweni seMathebeleni North. Ubexoxa leStudio 7 eseDaluka. Kusenjalo, abantwana abedlula amakhulu amane 430 sebehlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19 kusukela ngesikhathi kuvulwa izikolo. Uhulumende uthi bazama ngamandla wonke ukunqabela ukumemetheka kwegciwane leCOVID-19 ezikolo. Omele ele Zimbabwe kwele Melika uthi uhulumende wakhe usahlulisisa ukwenziwa ngamanye amazwe avumela izizalwane zawo ukuba zivote zisemazweni atshiyeneyo. Wethule amazwi la ngesikhathi bekhala abadabuka eZimbabwe abafisa ukuba bevote kukhetho besemazweni abahlala khona. Umike Hobe usethulela lolu daba.
Abadabuka eZimbabwe abahlala endaweni esijeneyo kwele Melika izolo benze umhlangano lomele ilizwe labo kwele Melika kuambasada Thaddeus Chifamba eSilver Spring esabelweni seMaryland. Ekhuluma ngezikhalazo zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ezikoqela ukuba bevote kukhetho lwelizwe besemazweni atshiyeneyo i-diaspora vote, uChifamba uthe uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa usebenza gadalala ukuze alungise izikhalazo zabahlala emazweni.
Well, as I said, the government approved the concept not to review the 2016 diaspora policy. The idea is to make sure that...
Ukulumende uzama ukuvuselela okumumethwe ugwalo lwe diaspora policy. Sizama ukuba abantu baphatheke kunhlelo zokuvuselela ilizwe. Kuludaba labafuna ukuba izizalwane zamazwe atshiyeneyo lwe-dual citizenship. Udaba lokuvota olwe diaspora vote kanye lokutshala imali eZimbabwe. Bakhona abathakazelela ukuvota besemazweni atshiyeneyo. Sizama ukufunda kulokhu okwenziwa ngamanye amazwe uze senze kahle lokhu kuthiwa yi-diaspora vote.
But we want to be able to learn from best practices from other countries which facilitate diaspora voting.
Ekhuluma ngokuhlangana labadabuka eZimbabwe eSilver Spring, uChifamba osanda ukukhethwa nguhulumende ukuba amele ilizwe kwele Melika uthe kuyajabulisa ukubona okwenziwa ngabahlala elizweni lele.
Oh, this was an awesome event. I mean, Zimbabweans can.
Lokhu ngiyakuthakazelela kakhulu, kuhle kakhulu lokhu.
Very joyful and very prayerful.
Ekhuluma emhlanganeni lo, unkosikazi Dorcas Hove obemele izalane zeZimbabwe esihlala kwale Melika uthe ulethemba lokuthi uChifamba uzasebenza gadalala ukubona ukuthi ubudlelwano bakhe labadabuka eZimbabwe buzaqhubekela phambili.
Like in any home, when there is a father and a mother, there is stability. Sithemba ukuthi lizasihlanganisa ngokuhle, uma sihlangana kuhle. Lapho esiba lenkinga khona, sithemba ukuthi ambassador uzaba khona ukuthi usisekele.
Unkosikazi Aidama Indize, omunye obesemhlanganeni lo, usekela okukhulunywa ngunkosikazi Hove.
Mina ngibona kubakathekile and I am looking forward ukuthi this is not just for today. Siyakhangela ukuthi uzaba part of this community, uzahlangana nathi. Lesikhathi zokuthi siyafelwa, we look for that comfort. So I'm hoping with ambassador, now that he knows we are here, sizabambana nathi, everything akwenzakalayo will become part of this community.
Kulabanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika abatshengisele eNew York izolo ngesikhathi uChifamba esenza umhlangano labanye babo eSilver Spring. Bakhala ngokungavunyelwa ukuvota kukhetho besemazweni atshiyeneyo. Uhulumende uthi okwamanje kenelisa ukuvula indawo zokuvota emazweni ngenxa yezijeziso zenotho ezafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF, njalo le mithetho engavumeli ukuba abasemazweni bevote belapho abahlala khona. Ngimele Studio 7 ngiseMaryland kwele Melika, ngingumayo Kobe.
Baqhinqa isililo kwele South Africa ngokubhubha kukameya wedolobho leJohannesburg uJolide Matongo olomzali odabuka eZimbabwe. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eJohannesburg kwele South Africa.
UMatongo ufele engozini yemota izolo ntambama. UMatongo uqede usuku lonke izolo eseSoweto. Lo mkhokheli webandla lakhe ele African National Congress njalo ngumongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa bekhankasela ukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi. Isiphathamandla sebandla le-ANC uMnumzana Dada Morero utshela bezindaba ukuthi ngemva kwalomkhankaso imoda kaMatongo ingqikilane lenye ebizama ukuvika umuntu obeseqa umgwaqo. Umeya uhle wabhubha ngaleso sikhathi kwathi onogada bakhe ababili lomtshayeli wemota engqikilane leyakhe bathwalelwa esibhedlela. URamaphosa wethule umbiko ethi wethukile njalo dabukile kakhulu ngokubhubha kukaMatongo. Abamabandla aphikisayo labo bethula amazwi enduduzo besithi kubhubhe indoda ebikhuthele kakhulu. Umkhokheli wenhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi badabukile kakhulu.
Ngolwesithathu yena lobo kumele sibe lomhlangano lo meya lapho akade bize khona izizalwane ezivela kwamanye amazwe bezikhangelele ukuthi sixoxisane ngendlela abantu ababuya kwamanye amazwe abaphethwe ngakhona eJohannesburg.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Nkosilathi Ncube.
Besile hope ukuthi lathi sihlala sishaywa lapha kuthiwa singabantu bokuza sizake sithole ukuphumula. Yebo kambe ungumSouth African kodwa ubezaba lakho ukuthi abe nguJosepha wethu.
Ukukhethwa kukaMatongo njengomeya kwavusa umsindo omkhulu enhlelweni zokuxhumana ku-social media. Iningi labantu lisola ibandla le-ANC ngokukhetha uMatongo besithi ngumuntu wokuza. Uyise udabuka eZimbabwe kuthi unina ngwakwele South Africa. UMatongo wazalelwa eSoweto. Ube lenyanga kuphela esesikhundleni sikameya wedolobho leJohannesburg. Numele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo. Direct from
abalezihlobo ezabulawa ngamasoja eZimbabwe bakhala ngokungatholi uncedo kuhulumende. Wakhuthazwa ikhomishini ebizwa ngokuthi Mokhlante Commission ukuba ikhathalele ababulawa libutho iHarare kusanda kwenziwa ukhetho ngomnyaka ka 2018. Kodwa uhulumende uthi kunengi asekwenzile kusukela ngaleso sikhathi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ikomishini yayikhokelwa ngumnumzana Khalema Mohlante yathi kumele uhulumende abumbe ikomiti ezakhangela inswelo zabafelwa izihlobo okugucela ukuhlawula imali yezifundo zabantwana njalo kulungise ubudlelwano bukaZulu elizweni kuhlolisiswe imithetho yokuvota lokwethula kwemibiko yokhetho. Ikomishini le yathi kumele kulungiswe okumele kwenziwe ngamasotsha nxa ecelwe ukuba angene emphakathini nguhulumende njalo kubotshwe bonke abadubula abantu eHarare. Umnumzana Ziyambi Ziyambi ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezemthetho uthi sebelungise phose konke okwethula ikomishini le ngaphandle kwemthetho yokhetho. UZiyambi usanda kutshela iphephandaba leSunday Mail ukuba abafelwa izihlobo kumele baye kuhlangothi olubona ngensolo zikaZulu olwe-social welfare. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Paul Mavima ophethe uhlangothi lolu. Unkosikazi Alison Charles udadewabo kaGavin Charles Dean omunye wabantu ababulawa ngosuku amasosha edubula abantu eHarare uthi badinga usizo ukuze isilonda lesi siphele.
I would like government to compensate and we would like closure. We would like to know.
Asikahlawulwa nguhulumende, ngalahlekelwa yisihlobo. Sifisa ukuba sihlawulwe nguhulumende.
No word from anybody. Nobody even apologized to us for taking his life.
Bayakholona abantu abathi sekuleminyaka emithathu kungalungisiswanga ngisho lokukodwa okwethulwa yikhomishini kaMohlante. Umnumzana Mlungisi Dube ingcwethi kwezombusazo uthi uhulumende yenzi lutho ngodaba lolu.
Lapho kwayenzwa khona ikhomishini kaMokhlante kwavele kwasolisa okokuqala sizananzelela ukubana ibutho okuyilo eladubula abantu lizange litholakale ukuthi kulo muntu wabo okunguye okwathiwa ukuyasulwa kwabe yinto yokuthi bavaliselana kungabi lo muntu ovumayo kumbe exolisa ebantwini. Khonokhana kwase kwasitshengisa okokuqala ukubana into le abayenzayo bayenzela ukuthi bevale abantu amehlo.
Lokhu kusekele ngumnumzana Witness Dube obona ngokuthula kwemibiko kubandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora.
Bayiso leziqondiso zeMontlante Commission zibe ngezizanceda idemocracy yeZimbabwe ukuthi ikhule ikakhulu sikhangelane lendaba zokhetho. Kuyadanisa kakhulu ukuthi ngomva kweminyaka emithathu akukho nje lokukodwa osokwenziwe ikakhulu sikhangela ukubhadalwa kumbe ukukhangelelwa lokunakelwa kulabo abaphatheka kulesi sikhathi sodlame.
Umnumzana Lindiwe Mancinshane laye uyakusekela lokhu.
Akusimangalisi okuthiwo ngabadala laba ukungalandeli okwachiwe yikhomishini ngoba nanku phela babelandula lokuthi yibo abaphathekayo ekubulaweni kwabantu, yibo abaphathekayo ekuhlukuluzeni abantu noma ubufakazi bukhona. Sezwa bekhuluma ngokwama 45 degrees ukuthi haya wethu amasosha kabulalanga muntu ngoba kade dubula at 45 degrees. Ubufakazi bukhona ukuthi yibo abakwenzayo. So konke lokhu kuyinto evezayo ukuthi abakho eqinisweni, abamelanga iqiniso lokuthi balethe ijustice, lokuthi bakompensate izimuli. Kusukusela ukuqala kwabo umbuso 1980 sibonile kusiba lombhuqazi wegugu round.
Kudaba lokuba abamabandla bakhulumisane, ingcwethi kwezombusazo zithi lokhu kumele kwenziwe kungela kudlalwa amacathelana njengalokhu okwenzakala kumbuthano owe-political actors dialogue Pollard. Umnumzana Mabutho Moyo okubandlaleza NPF uphe umbono wakhe.
Uhulumende usebenza gadalala ukuthi kubonakala ukuthi amalungelo abantu ananzelelwa ngoba ama-human rights yinto eziqhakathekileyo.
Ibutho labulala abantu abayisithupha kulandela ukutshengisela kwabantu abayefuna ukuthi kwethulwe ngesiphangiphangi impumela yokhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2018. Osengumongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa wanqoba kukhetho lolu impumela yalo eyaphanyekwa emthethwandaba we-Constitutional Court. Umnumzana Nelson Chamisa okhokela ibandla le-MDC Alliance lokhu esithi wanqoba uMnangagwa. Akwaziwa ukuba udaba lweMohlante Commission luzalungiswa kumbe hatshi kungakafiki ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Uhlelo lwezemaphandleni namhla sixoxa logogo uNL Dube ohlala enqameni eWinlock eGwanda. Ugogo uthi watshaywa yikukurawundi. Ake sizweni udaba lwakhe.
Ngwaku 1984 izitolo zedula yikho engachayelwa khona kwendleliseli phansi ngichalwa ngirikitwa besithi unkazalo engamfica kwembandulayo kukha amanzi emthonjeni ngibotshwa ngethawela ebusweni ngithululwela inkonxa yonke ngikhangeliswe phezulu ngigiqike ngisagiqika ngivuke ngingasakwazi ngithe ngisuka lapho bathi ilanga selitshona bengitshaye ekuseni ngo-8 o'clock ilanga selitshona babe bethi hambe ohlale ezitolo uyethenga mina ngithi bafuna ukubona ukuthi ngisaphelele yini ngithe ngifike ezitolo ngathi ilanga ngabe selitshonileli nje ngingahlala ngiyathengisela hambani izitolo zivaliwe ngagijima sembangekha ngisithi ngiyekhaya ngithe ngisendleleni ngezumlokhu isotsha selifikile ligijima lithi mira nte ndinyanyemukula ngafica ligijima liphethe umbhobho nyalandelwa
kwasekuhamba njani-ke lapha kho
lithe lifika khonapho labe lithi othe hamba mbani ngabe ngithi ngibonilanga selitshonile ngithe kambe ngizathenga ngaphi labe lithi muva lingijove emuva lidubula ngombhobho phezulu lahamba lami lithe liphambili lahlangana lomunye ubaba owayesefelwe ngumne wabo ubaba lowana wangisiza ngokuthi ahlangilambulela athi kathi bhuto ulokhu uza umalume akho sefile ngathi angikwazi mna ngitshole ezitolo ngitshaywa laphana wathi ha usefile umalume wakho u-aron ilokhu uze isotshaleyo lathi ngumalume wakho ozalwa lo nina ulokhu uze ubaba lo wathi yena uyolandela unina labe lihamba lambijana ngitheni laphana sokusiba mnyama labe ithi phenduka ekukuphenduka kwami mbuyele ekhaya ebusuku ngivuka ngigade imota mbuye lokhu uze ebhulawayo la ikhefu ivala ndilokhu ngicatshile ngisebhulawayo ngangirikitwa mbuza ukuthi angapha amagerila ngithi angowabonanga kuthi ulamangagogo uzalikhuluma iqiniso batshona bebopha bembopha ngenkala kathi ayethawulwe emehlweni lapha bethela amanzi langa lonke latshona katesi angisaboni angisezwe endlebeni katesi ngigula ikhorona ngaphenduka egodini akulalutho endiluzuzileyo okwami ngazuza khonokho kuphela yiko ngakuyinayo ukutshisela umuzi nokutshaywa
ye lamhlanje-ke kwezemaphandleni besixoxa logogo u-Enel Dube ohlala enqameni e-Wenlock eGwanda eMatabeleland South. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisize siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuba bebebalutshwane abalandeli bowayengumongameli uMnumzana Donald Trump abatshengisele izolo phandle kwedale le-Congress bekhonana ngokubotshwa kwabanye babo ababotshwa ngesikhathi bezama ukuthi bamise ukubalwa kwama-electoral votes ngozibandlela lonyaka. Sokuyisikhathi sezamasiko uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokucolwa. Silonkosazana Cynthia Dube, ingcwedi kwezamasiko esintu. Madube, siyakwamukela kuhlelo.
Ngibingelele ku-Studio 7 abasakazi bonke, ngibingelele nabalaleli bonke baka-Studio 7.
Sicela usitshele ngokucolwa.
Namhlanje ngizokhuluma ngokucolwa komuntu ongubaba. Umuntu ongubaba mathe wabona intombi ayithandayo uzohamba ayovela, nzachaya amanqampunqampu nje ngoba kakhulu ngikhuluma ngokucolwa. Angikhulumi, angilandisi ngokuningi ukubana kusukela ekukhombiseni kuze kuyefika ngaphi. Ngikhuluma nje ngokucolwa kwakhe. Ma esesuke wayavela-ke kibo kamfazi uzofika-ke khona ngale abizelwe isivulamlomo okangaziwe lakho konke nje okubizwayo. Ma angaqeda-ke ukukhipha lokhuyana uzokubizelwa amalobolo. Esebizelwe amalobolo, siyazi amalobolo bathi kapheli, kodwa ucolwa mhla eseqedile ukulobola. Angalobola aqede, kulapho-ke asecolwa khona umuntu ongubaba.
Yes, akuzwa kakhulu uMadube.
Kuyenziwa idili laphana kubulawe inkomo kudliwe sibili kujatshulwe kuhlanganisa imuli ezimbili eyakibo kamfazi la kibo kandoda ya kuphinde kube lenyama ephumayo nale ecole umkhwenyana ezahamba nayo iyedliwa futhi ngale kibo kandoda ukuthi abonise kwabaseleyo ngalaba ngaphumelelanga ukuthi hayi sengiqedile sengiyamukelwe ngezandla zombili sengingumkhwenyana ngibo kamandwandwe ngingakubeka kanjalo yikho ukucolwa okwenziwa umuntu oyindoda esecolwa ngabakibo kamfazi kubana seqedile ilobolo lakhe sengumntwana walapha ekhaya seyamukelekile usehlonitshwa naye akusengulowo osekuthiwa ma kubandwa inkuni ngoba engaqedanga ulobola kuthiwe kakuye banda yena kumbe kuwoswa inyama kuthiwe akuye wosa yena usengohloniphekayo ke lapho naye ngoba usenesithunzi ubonakalisile ukubana uyindoda emadodeni usebakhile ubuhlobo phakathi kwakomfazi laphakathi kwakondoda ngiyabonga
hayi ke simalapha namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke besilo nkosazana Cynthia Dube ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo sike sizwe ezokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngithemba beniliviki elihle labusiseka ngezinto eziningi ngaphezu kwakho konke sipho sempilo yiso esokuqala Siqhubekeke ngelizwi lele kisike salibala laphana ngesikhathi esedlule labesibale khona imisebenzi 6 ivesi 1 kusiya ku 3 kodwa ke ngizathi namhlanje ke sikhangele nje uvesi 3 sekukhulunyiwe ke njengoba sike satsho ngaphambilini ukuthi kubakhona ababandlululwayo bakhona abakhangelelwa phansi bakhona abachiwa eceleni ngenxa yezizathu ezaziwa yilaba ababandlululayo ake sizweni ke ukuthi bandla labo Petro lathini selikubonile khona lokho uvesi 3 uthi funani ke phakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa anodumo oluhle agcwele umoya nokuhlakanipha esingawamisela lo msebenzi engingakutsho ke namhlanje ukuthi nxa sesiphumile ke kulaba abantu abavele beswela ngezizathu njengoba sitho ezijeneyo bengabafelokazi bezintandane bengabagogileyo bengabampofu bengabe benjani sekusiya ukuthi ke lapha kuvesi 3 kumele kwenziwe ngobani ukuthi bananzelelwe labo bantu uPetro labanye bathi bona bazaqhubeka bethumela ivangeli bangaza ke bame ukuthumela ilizwi lensindiso kwabanye abantu sokumele ke ukhethwe abantu amadoda ayisikhombisa azakwenza lowo msebenzi kuthiwa engifuna ukukhuluma ngako kakhulu yikuthi esingathi thina amadoda akhona eleziqu ezinjani kuthiwa kwakufuneka amadoda ayisikhombisa alodumo oluhle udumo oluhle ngolunjani udumo oluhle lona lolo lokuthi umuntu wakhona kakumela abe lokubandlulula kumele abe ngumuntu okhaliphileyo abe lothando lokubekezela lokuhlalisana kuhle labanye hayi khona umuntu olodumo olwenyanyikayo oluchilisa amakhala siyakwazi ubana bakhona abantu abadumileyo lawa uyabazi esigabeni sakho lelizweni lakini lesigodini sakini abadume ngokubi abathi la magama abo amanye kawakhulunywa akukhulunywa abantu benyenyeza amanye amabizo nxa umuntu elebizo elifanana lalo lodumo olubi azafise ukubana ngabe lebizo lakhe uyaliguqula ngoba nanxa bembiza ngalelo bizo usekhumbula lo olodumo olubi kuthiwa kufuneka amadoda alodumo oluhle ayikhona udumo oluhle kuphela agcwele umoya nokuhlakanipha agcwele umoya nokuhlakanipha maningi ke amadoda namakhosikazi abacabanga ukuthi imfundo yabo yiye phambili bahlakaniphile ukuthi balezikhundla bahlakaniphile ukuthi badla kuhle bahlakaniphile bahamba ngemoto ezinkulu bahlakaniphile bayasukunyelwa lasemhlanganweni laba abantu behlangana labo bahlakaniphile yebo bangabe behlakaniphe engqondweni zabo kodwa uPetro kakhulumi ngaloko kuhlakanipha kuphela ngathi ukuthi kubi kodwa uthi phezu kwaloko kuhlakanipha labo bantu abafuna ukuba ngabakhokheli ngababe bagcwale umoya umoya kaNkulunkulu ozabathinta lanxa sebesenza ubula bona besithi benza ukuhlakanipha lithi iBhayibheli ukwesaba ukwazi lokwazi uNkulunkulu kuyokuqala ukuhlakanipha asikhulekeni baba siyakuthanda udumo oluhle siyakuthanda ukuhlakanipha kodwa ngaphezu kwakho konke sicela ukubana usigcwalise umoya wakho engcwele amen.
Bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Jakelidala untungameli Nkomo. Okwamanje sokwisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthokazi omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMikeove namhlanje sixoxa loPhilani Ncube oqale uhlelo olukhuthaza abakudale leParliament ukuthi bahlolisise indlela abantu bathola ngayo ama license okusakaza. Ncube ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okunengi ngempumela yohlelo lwenu.
Ngiyabonga kakhulu ukwamukelwa ohlelweni. Impumela leyi hayi bakubambe ngendlela sibili engathi mina ngingathi ya ingisuthisile kakhulu sibili ngoba bengingakhangelelanga ukuthi kona bekungahamba ngali nje kuze kube yikho khona lokhu kuyikho khona namhlanje.
Uyathakazelela na isinqumo esithethwe nguhulumende esokunikeza eminye imisakazo egoqela umsakazo weradio Bukalanga ama-license okusakaza?
Siyathakazelela isinqumo esithethwe nguhulumende esokunikeza eminye imisakazo egoqela umsakazo weradio Bukalanga ama-license. Khona kuqondile ukuthi njengokuthi siyimhlobo etshiyeneyo ngapha kwele Mandebeleni. Kumsakazo sithole imisakazo eqondane lathi labe siza khuluma khona lokho esikufuna ngendlela esithanda ngakhona.
Uyibona njani inkuthazo eliphiwe leader leParliament ukuthi lisungule umsakazo oqakathekisa ukuhlangana ngabantu elizweni?
Inkuthazo esinikwe lidale leParliament ukuthi silungise umsakazo oqakathekisa ukuhlangana ngabatsha elizweni hayi uyangijabulisa kakhulu ngoba lapha sibili into le ayibibi ngathi iyahlupha kakhulu kodwa ke ngendlela abakuphathe ngakhona hayi mina ngisuthisekile sibili ngisuthisekile ngingafuna ukukhuluma amanga si
hayi isikhathi sesidliwa ngumangoyi bafo iba lingqoka.
Ngiza phetha ingxoxo le ngokuthi ngithi mina njengabantu beMathebheleleni kuhle ukuthi sibambisane sihlanganeni sizwisisane konke kuzahambela kuyahamba kuye phambili asikulungiseni njengokuthi nanko kathi sithi nalathi lapha sisinikile imvumo yokuthi kube ilayisensi eyabatsha sesingayithola sisakazele abatsha siyadinga ukuthi abasondele abanye abangabuya bebuya besixhase siyeni phambili. Kuqondile ukuthi siyabonga kakhulu.
Philani ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Wena lokwa namhla mthwakazo muhle izizulu kandaba siluqiba lapha uhlelo lwethu lwabasakholayo so dibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Life Talk the connection olivalisayo ngenjabulo igama ngu Mike Obe mthwakazo muhle zimpapo muhle bye bye
singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo uhlangothi lwezempilakahle luthi kulomuntu obuleyo umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngo-Kips Dube.